umongameli Hage Geingob weNamibia ongumgcini sihlalo ohlangothi lweSADC organ on politics defense and security nguye obize umhlangano lo. Umhlangano lo ungenelwe ngeZambia njengomgcini sihlalo weTroika ozangena kanye leSouth Africa ekhona njengomgcini sihlalo osanda kuphuma. iSADC ithi ikhathazekile phezu kwesimo esiseDRC, eSwatini kanye leMozambique. Ekhuluma ekusungulweni kwalo umhlangano unobhala jikelele weSADC umnumzana Elias Makhosi uthi kuqakathekile ukuthi kubanjwe umhlangano lo ukuze kukhayelisiswe ngelihlo elibukhali okwenzakala emhlubuleni wangezansi kwezwekazi leAfrica.
Meetings of this nature afford us a unique.
Kuqakathekile ukuthi sibambe lo mhlangano ukuze sihlaziye izehlakalo ezikhona emhlubulweni wethu ezilakho ukubuyisela emuva esesikutholile njengenhlanganiso.
Noma nje umhlangano lo ukhangelane kakhulu lezehlakalo zeDRC leMozambique lapho kulenkinga zabomalocacha kanye leEswatini okusanda kubulawa umunye olwela amalungelo oluntu kulembono yokuthi eZimbabwe lalo bemele lifakwe kungqoqo zalo umhlangano. Umqondisi wenhlanganiso yemela amalungelo oluntu eZambia Social Forum umnumzana Geisho Mkabaso uthi kunenge ukwenzakala emazweni amalunga aweSADC okumele uxazululwe. Uthi eZimbabwe bekumele libe ngelinye lamazwe okumele afakwe ilihlo emhlanganweni wase Vinduk.
Like in the case of Zimbabwe, we have seen that there is a lot of human rights abuses that are not allowing the.
Kulokhu ngahlonitshwa kwelungelo loluntu kweZimbabwe. Kunenye okungamanga kuhle eZimbabwe. Akubi kuhle uma abalwela ilungelo loluntu bengavikelwa.
Uthi eZimbabwe njengelizwe elizabamba ukhetho lonyaka kumele libe sedabeni lweSADC ikakhulu kulwesabela ukuthi kuzaba lohlakela. Okungumbono ogcizelelwe ngumnumzana efidlela Ncube oyingcwethi ecubungela ezombusazwe.
iZimbabwe bifanele ukuthi ngabi khona ku-agenda yeSADC ngokuba ukwephulwa kwamalungelo abantu lokho kuqhubeke njalo. Akula nguquko, kuyakhulunywa ngomlomo nje kodwa kuyaqhubeka abantu bephethwe kabi. iZimbabwe ihamba phambili kukho konke kuSADC, ihamba phambili ekusweleni kwemisebenzi, ekuswelekeni kwemisebenzi, ihamba phambili ekubuseni kabi, ihamba phambili ekwephuleni kwamalungelo abantu, ihamba phambili ekuthini abantu bayo babalekele kwamanye amazwe. Ngakho-ke kumele ihlale ikhona ku-agenda yeSADC ukuze kuze kulunge.
Uncube ukhala ngokuthi iSADC iphatha eZimbabwe ngezandla ezibuthakathaka, kumbe njalo bayabesaba.
Sibona kuso sonke isikhathi iZimbabwe bayiphatha ngendlela engafanelanga ukuthi bayiphathe ngayo. Bayayitotoza kulokuthi bayiphathe ngendlela abafanele bayiphathe ngayo njengomuntu owephula amalungelo abantu. Kuvuswa kabi kuleli lizwe, iSADC kumele kwamukele khona lokho, ilwisane lakho ukuze abantu beZimbabwe bangagcwali komakhelwane, kanti-ke labo babe nempilo enhle njengakwamanye amazwe.
Umhlangano walamuhla oyiVinduk kade ukhangelelwe ukuphuma loluhlu lwezinqumo phezu kwesimo songahlaliseki amazweni amathathu agoqela iDRC, eSwatini kanye leMozambique. iSADC ihlala njalo nje ichothoza ngokwehluleka ukuthatha inyathela eliqinileyo kumalunga ayo ayephula izinqumo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.